Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngolwesihlanu mhla ka 11 kuNhlangula 2021 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje, uyamemetheka umkhuhlane we COVID-19 elizweni. Obulele abantu abane izolo, wathi abangamachumi ayisithupha lani 64 bahlolwe batholakala belegcikwane le coronavirus.
Abantu sebeqalisile ukwenza amaparty, ukwenza ama-wedding, ukuziyela ema-churchi, abananzeleli ngengozi le esikhona.
Amagqwetha asephanyeke olunye njalo udaba lokuvimba ukuba umahluli omkhulu welizwe uChief Justice Luke Malaba ahlale esikhundleni.
Lokho kwenzakalayo emakhothi kusithelela ulaka kakhulu, njalo futhi kuyaveza sobala ukuthi ikhothi ayithembakalanga.
Inhlanganiso ezizimeleyo sezizama ukukhanga abantu ukuba babhalisele ukuvota kukhetho oluza kwenziwa ngomnyaka ka-2023.
Mina ukuvota hayi angisozi, ngenxa yokuthi angikaboni any change. Ngavota ngo-2018 but kathesi nje so njani ngiyasafa.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Uyamemetheka umkhuhlane we-COVID-19 eZimbabwe obulele abantu abane izolo, wathi abangamachumi ayisithupha lani 64 bahlolwe batholakala belegcikwane le-coronavirus. Odokotela bathi kumele abantu balimuke umkhakha wegcikwane le-COVID-19 osumemetheka eZimbabwe. Kusenjalo, uhulumende wakwele Melika usenike inhlanganiso ye-Global Fund amabhiliyoni amathathu lengxenye $3.5 billion eyokulwisana lemikhuhlane embalwa egoqela iCOVID-19. EZimbabwe likhangelelwe ukuba emalini le lizanikwa eyizigidi ezedlula amachumi ayisikhombisa kusiya kuzigidi ezedlula ikhulu $150 million. Ilizwe leZimbabwe liqhuba uhlelo lokuhlaba abantu lisebenzisa amajekiseni agoqela iSinopharm, Sinovac kanye leSputnik. Ukuze sihlaziye udaba lokumemetheka komkhuhlane we-COVID-19, uGibbs Dube uxoxele usikhwica mfundo Solwayo Ngwenya isiphathamandla sesibhedlela sempilo kobulawayo.
Abantu bayaxwayiswa njengoba kade bexwayiswa ukuthi bananzelele ngempilo zabo le ngendaba le eyobhubhane lololutsha ole-coronavirus. Lolu bhubhane siyonto yokudlala lapha emhlabeni, luzothatha imiphefumulo eminingi kakhulu. Yikho siba ngaphambilini besixwayisa ngokubona kwethu ingozi ebuyayo ebantwini.
Abantu ke bayalilalela yini sikhuthwa mfundo Solwayo Ngwenya, njengoba khanya ngazani lihlala libatshela ngakhonoku kodwa bayakwenza ukuthi bayahlangana benza lokhu lalokhu?
Abantu abaningi abalaleli izinqumo lezi besizikhuluma, njalo okukwenza kathesi inani libe nje abantu kwabalaleli bahamba bekhipha amakhala, abagqoke kuhle ama-face mask. Abantu sebeqalisile ukwenza amaparty, ukwenza ama-wedding, ukuziyela ema-churchi, abananzeleli ngengozi le esikhona. Yiyo into eyenzela ukuthi igcikwane leli limemetheke lisiya phambili, ngoba vele nxa abantu behlangana liyalumatha lisiya phambili. Lele elinye elitsha leli abakhuluma ngalo elivela kwamanye amazwe amandiya libamba kwesikhathi esifitshane. Yikho ongawubona ukuthi inani selikhwele kanje ngesikhathi esifitshane, ngoba abantu abalaleli lokhu esikukhulumayo. Abantu akumelanga behambe lapho kuyenziwa khona isiminyeminye kudala sikhuluma. Kumele bagqoke ama-face mask bevale amakhala, bengazi behamba bephefumulelana labantu, behlanze lezandla, bengahambi sibili siyaqonqosela lapho kulesiminyeminye.
Lowo ngusikhwica mfundo Solwayo Ngwenya isiphathamandla sesibhedlela sempilo hospital, ubexoxa lo Gibbs Dube we-Studio 7 ekobulawayo. Ngokusenjalo, kulabantu abathi kabawatholi amajekiseni okuzivikela kumkhuhlane we-COVID-19 kube labanye njalo abathi bengeke behlatshwe ngenxa yembiko ethulwa ebulenjeni beinternethi eveza ukuba amajekiseni la alakho ukuba yingozi. Kodwa ingcwethi kwezempilakahle zithi akumelanga abantu balalele labo abangazi lutho ngamajekiseni okuzivikela kumkhuhlane we-COVID-19. Ubathabile Masuku sethulela lolu daba.
Baningi abantu abathi kabawatholi amajekiseni okuzivikela kumkhuhlane we-COVID-19 endaweni ezichiyeneyo. Kube labanye abathi kuyethusa abakubala ebulenjini be-internet okuveza ukuba angaba yingozi amajekiseni okuvimba igciwane le-coronavirus. Omunye wabesaba ukuhlatshwa unkosikazi Gertrude Chuma.
Mina angaze ngihlabe ivaccine ngoba akulanto khathesi engangikhuthaza ukuthi ngihlabe, angilalwazi lokuthi khona. Instead ku-social media uzwakala ukuthi after 2 years yagcina sungasakwanisi ukuyenza lokhu, so kugcina vele ungasabi le nto esikhuthazayo ukuthi khona sivaccinate.
Lokhu kusekelwe unkosikazi Elizabeth Nyathi.
Ahamba first time ivaccine ayikho, libuye next week. Ngihambe futhi i-vaccine ayikabuye. Sengizwe lokuchitsha ngiseklinika ngidinga i-vaccine, kuthi hayi sesihlaba labana abaphinda okwesi-2. Ndiyo sengizwe lokuchitsha ngiseklinika ngisedinga yena i-vaccine naleyo.
Umnumzana Ambrose Sibindi, umgcini sihlalo weBulawayo Progressive Residents Association, uthi izizathu ziningi ezenza ukuba abantu bayekele ukuhlatshwa amajekiseni la.
Kulezizathu eziningi, abanye abantu bayesaba ukuthi baye khona, abanye njalo bayafika kuma-centers zokuthi umuthi wakhona i-vaccine yakhona yikho. Engasofanele kwenzakale ukuthi kube le ndlela yokuthi uhulumende akhuphe amathimu anganika abantu i-awareness ukuthi abantu babone ukuqakatheka kwale-vaccine lokuthi kutshona empilweni zabo lokuthi kuseve impilo zabo.
Umnumzana Effort Ncube, umqondisi wenhlanganiso ye-National Consumer Rights Association, uthi uhulumende kufanele afake indlela zokukhuthaza abantu ukuthi bayehlaba ijekiseni yokuvikela umkhuhlane we-COVID-19.
Kumele uhulumende kaphume lendlela ezinye zokukhuthaza abantu, angathatha le private sector ukuthi imncedise, kube le mhlomelo ethile, kube khona okunye okuwinwayo, kube khona okunye okuzuzakalayo okuza kwenza ukuthi abantu bakhuthale ukuthi bayohlatshwa.
Odokotela bakhuthaza abantu ukuba bengalandeli okukhitshwa ebulenjini be-inthanethi. Udokotela Rogers Magiko uthi kumele bahlatshwe ukwenzela ukuzivikela kumkhuhlane we-coronavirus.
I-vaccine iqakatheke ngempela. Singakwanisa ukuthi si-vaccinate sibe sesi-achieve le singathi herd immunity, sabe sesilomhlobo we-protection against i-COVID-19. Yebo ye singagcina sibamba i-COVID ekuhambeni kwethu, but ngenxa yokuthi sesilamasotsha omzimba abe sekwanisa ukuthi asivikele, ama-effects angikhona ayibe semancane.
Ngiyakhuthaza abathandabuzayo ukuthi asimeni ukutshelana amanga ku-social media, lokufakaza into esingazaziyo, lokulalela abakhuluma abangakwaziyo ama-sources. Let's get vaccinated.
Udokotela Edwin Sibanda, umqondisi wogatsha lwezempilakahle ekhansilini yakoBulawayo, owenqabe ukuthatshwa ilizwi, uthi koBulawayo basuthisekile ngendlela abantu abahamba ngayo ukuyahlatshwa ijekiseni yokuzivikela kumkhuhlane we-COVID-19. Uchaze ukuba uhlupho bekuyikusilela kwamajekiseni la okwenza abantu babuyele emakhaya bengahlatshwanga. Uthe indlela zokukhuthaza abantu zingafakwa lapho nxa inani labantu abayahlaba selehlile, kodwa okwakhathesi azikadingakali. Ngimele Studio 7 koBulawayo, ngingubathabile Masuku.
Amagqwetha amele uDokotela Musa Khikha oyinhlanganiso yeZimbabwe Human Rights NGO Forum abuyele emthethwandaba namhla lapho waphikisa khona okwethulwe ngabahluli bedale le-High Court abathe uChief Justice Luke Malaba kephulanga umthetho kulandela ukubuyela kwakhe emsebenzini. Yena wayesemiswe yileli dale. UMavis Gama usethulela lolu daba ngogcweleyo.
Amagqwetha la athi kawavumelani lesinqumo esethulwe nguJustice Emitsanga loJustice Sylvia Chirau Mugomba abathe uMalaba walandela umthetho ngokubuyela kwakhe ehofisini, ngoba okwakwethulwe ngabahluli abamisa uMalaba umsebenzi kwase kufakwe eceleni kulandela isicelo sokwenza njalo ngabamele uhulumende abaphanyeka udaba lolu emthethwandaba. Kodwa-ke lokhu ebechukana emthethwandaba ngodaba lolu abamele ukika labachuchisi abasekela isinqumo esenziwe izolo. Umnumzana Thabani Mpofu omunye wabamele ukika wethule umbiko enkundleni yokuxhumana eTwitter esithi kabavumelani ngitsho la kancane lokwethulwe ngabahluli bedale le High Court izolo. Kusenjalo kulabanye abantu abathi okwethulwe ngumthethwandaba akube thusi. Omunye wabo ngumnumzana Collins Ncube ohlala eHarare.
Kwenza umsebenzi wemthethwandaba ube nzima, i-court iyanika i-judgment yona leyo. So nxa i-judgment ingasalandelwa sesizibuza kathesi ukuthi kulandelwani manje nxa umthetho kunguye futhi obaba uMalaba onguye ozahlala phezulu onguyo leader ama-courts wona lawo kuzasetshenzwa njani.
Umnumzana Ndaniso Mpande ohlala eGwanda uthi kuyayangisa lokho osekusenziwa nguMalaba.
Uyangisa imuli yakhe, yangise thina, yangise ubuntu bethu. Lokho kwenzakalayo emakhothi kusithelela ulaka kakhulu njalo futhi kuyaveza sobala ukuthi ikhothi ayithembakalanga.
Ingcwethi ecubungula ezombusazwe lokuhlalisana kuhle kwabantu, umnumzana Jenesani Ntungagwa ulombono ofanayo.
Daba lolu besoluthatha isikhathi njalo indaba ezinje beziyahlupha phambili athiwa ngaba case of presidency. Bawuyavele kungasoze kube ndawo odaba lukaMalaba ngenxa yokuthi yena owakuqala odaba lolu besoluthole engathi i-publicity eningi kakhulu njalo umuntu owayevele enikwe isikhundla esingathi ke sejudiciary enikwa yilabo ababe sezikhundleni ezombusazwe.
Lokhu kusekelwa ngumnumzana Mlindelwa Mancitshana laye oyingcwethi kwezombusazwe.
Bekuvele kumgceke ukuthi uMalaba bazamphendukisa. Sibonile indima ayidlalileyo ngo-2018 lapho kusiba lodaba lwemakhothi nokugxobagxoba akwenzayo impumela ka-2018. Kuhle kwaveza sobala ukuba amakhothi ethu ivele iqamele cele linye.
Uthi kayisahlonitshwa imithethwandaba.
Amakhothi ethu azabe elokhu edeleleka ngoba bekusobala vele ukuthi sokuyisikhathi sokuthi uMalaba ayehlala phansi. Njalo akwenzileyo lokhu bekumele abe ngumuntu ongena ejele.
Kodwa umnumzana Joseph Chuma webandla lezanu-PF uthi okwethulwe ngabahluli kuveza ukuba iyalandelwa imithetho eZimbabwe.
Kutsho ukuba nanxa sokunjalo into yonke isifakwa eceleni sokubuyela emuva kube njengalokho kade kuyikho khona laba bahambe bayamangala bengakahambi ukuyamangala. Ngakho-ke lokho okukhulunyelwa idaleli asiyonto embi, asiyonto ephandle, yinto vele evele ikhangelela ukubana iyenzakale njalo.
Akwaziwa ukuba luzaphetha ngani udaba lukaMalaba emithethwandaba njengoba elesikhundla esiphezulu eZimbabwe. Umongameli Emmerson Mnangagwa wengeza iminyaka yokusebenza kukaMalaba elandela umthetho weZimbabwe Constitutional Amendment No. 2 Act. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama.
Inhlanganiso ezizimeleyo zithi zikhathazekile kakhulu ngempiko ethulwe yiZimbabwe Electoral Commission eyokuthi balutshwana abaphakamela phezulu ukuyabhalisela ukuvota kukhetho oluzayo ngo-2023. Impiko le iphuma ngesikhathi amabandla atshiyeneyo ephatheke kunhlelo zokukhuthaza abantu ukuthi bayibhalise. Njalo labe MDC Alliance behamba beqoqodela abantu ezindlini. Leli bandla lithi lijonge ukubhalisa abavotayo abatsha abayizigidi eziyisithupha i-6 million, kuthi elezanu PF lona lithi likhangelele ukubhalisa izigidi ezinhlanu. Sixoxe lomnumzana Brendan Arnold Malaba olilunga lenye yenhlanganiso ezikhuthaza abasakhulayo ukuthi bayibhalisa e-Unism Trust. Yena othi nxa abantu bengasasukumelanga phezulu kuzabangela ukuthi kwehliswe izigaba edale lephalamende ama-constituencies phansi kokuwaqoqa kutsha uhlelo lwe-delimitation.
Masixwayisa abantu njalo sikhuluma labo ukuthi sibatshele ukuthi njananje kulilungele labo lokuthi behambe beyorejista ukuvota. Abanye sibili bayazitshela ukuthi njananje mina ukuvota hhayi angisozi ngenxa yokuthi angikaboni any change. Ngavota ngo-2018 but kathesi nje so njani ngiyasafa. So babe sithi like ukuthi why should I, ngcono phela ngibe ngisendlini or ngibe ngithengisa amatamatisi ami khonapha so that ngehlisi lami ngithole njani into enzakala ngiyidlile. njalo abanye babekhuluma the same thing besithi ah njani nje silesifiso sibe sokuthi sihambe siyo register kuyabhalisa kuyavota but manje inkinga eba khona ukuthi sisiphila nge hand to mouth ngeke ngachiya phela amatamatis ami eceleni khona bonsithi nge register ngiyabhalisa ukuvota because intambama yayomele ngihle still ama reasons abo yiwa la sibili mainly but abanye nje abanye ba under age balesifiso sibili bakhona abantu abale 16 17 abaye bekhuluma besitanje manje thina lesifiso nje but asikafiki isikhathi sakhona so yiyo indaba ekhona njalo okunye engingakutsho ukuthi abantu abalesifiso njalo abale interest ezintweni zokubhalisa ukuvota ngabantu ababhalisa kudala ukuvota abatsha abakabekwazi bayazibuza ukuthi into le iyenziwa kanjani indinjalo ukuthi sibathole bonke kwesinye isikhathi kuyabanzima ngenxa yokuthi abantu basendaweni esijeneyo andingaze sifuna ukuthinta bona laba semaphandleni silesifiso latsuko bathinta
kuyini ongakuxwayisa abantu
i-advice engayitsho kuma-youth sicela nihambe liyobhalisa ukuthi lifunga uvota so that makubuya u-2023 lathi kube le-representation
lowo ngumnumzana Brendan Arnold Malaba wenhlanganiso ye-Unism Trust ophatheke kuhlelo lokukhuthaza uzulu ukuthi abhalisele ukuvota ubexoxa lo ntungameli Nkomo we-Studio 7 Live talk namhlanje kuhlelo siqhubeka sikhangela ukusabalala kwegcikwane le-coronavirus emhlabeni jikelele kanye laseZimbabwe. Singakangeni kwisigaba esilandelayo uthi sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Usuqalile umhlangano omkhulu OG7 Summit okulenkokheli yevela emazweni athuthukileyo kuzakhulunywa ngokunenge emhlanganweni lo okugoqela ukulwisana lomkhuhlane we-COVID-19 lentuthuko emazweni la. Inkampani yezindaba i-AFP ibika ukuba abachuchisi kwelemelika sebehlolisisa ukwenziwa luhlangothi lwezemthetho olathatha kwinkampani ye-Apple imbiko ejulileyo emayelana labakubandla lama-Democrats ngesikhathi kubusa umongameli Donald Trump. Lokhu kuvezwe liphephandaba le-New York Times elithi kwathathwa okule mibiko yomunye okhokhela idale lesenethe kubandla lama-Democrats. Ibhanga elikhulu lomhlaba ele-World Bank lithi umnotho weZimbabwe lonyaka uzathuthuka ngesilinganiso esedlula okuthathu ekhulwini ngenxa yenhlelo zokulima lokungawi kwamandla emali yelizwe. Lokhu kuvezwe izolo kusethulwa ugwalo lwe-World Bank Zimbabwe Economic Update oluxwayisa eleZimbabwe ngendlela zokulungisa ingxaki kwezomnotho kanye lengozi yemvelo. Ibhanga leli lithi eleZimbabwe libhekane lezinye njalo ingxaki kwezempilakahle, ezomnotho, ezemfundo lezokuthola ukudla okweneleyo. Okuhlaziya lolu daba sixoxe lomnumzana Masimba Buchera, ingcwethi ecubungula ezomnotho welizwe.
Kungenzakala sibili ngoba ungakhangelisisa uzabona ukuthi khathesi igwayi selikuyise imali enenga singakafiki even halfway through the selling season. Ungakhangela njalo uzabona ukuthi njengoba izulu line okumangalisayo saba lesivuno esihle kakhulu ngo-2021. So kungenzakala ukuthi i-economy izancedakala ngokuthengiswa komumbu lokuthengiswa kwegwayi.
Lokhu kungabe kusisho ukuthi uhulumende uqhuba kuhle yini inhlelo zakhe zomnotho njengoba iningi lisithi alibone ukuthi impilo isigoqokile abangcono.
So impilo kayikaguquki. Ilo iqiniso sibili ukuthi impilo ayikadindi. Abantu kabakabona ukuthi inguquko izafela ngaphi. Owakhathesi ithemba elikhona yikuthi nxa uhulumende engaqhubeka ngendlela ahamba ngayo engxenye uzaba le nguquko ezaba khona kodwa owakhathesi abantu makhaza asikaboni ukuthi wonke okuthiwa ngabe World Bank labo babumthuli Ncube abathi bona bakhangelela ukuthi iZimbabwe economy izathuthuka nge 7.8% bayakuthola ngapi sibona intengo ikhwela ezitolweni sibona ukuthi abantu ama salaries asephansi so awuka translate awukafinyeleli ebantwini owuthiwa ngabantu laba abenze into indaba zabo ze-economy.
I-World Bank ikhuthaze njalo eleZimbabwe ukuthi lilungise ingxaki kwezomnotho ezigoqela kwezempilakahle, kwezemfundo, lezokuthola ukudla okweneleyo. Kwenzakala ukuthi ngapho umnotho uyakhula, ngapho uyanganxele.
So umnotho ungakhula sibili, nxa sikhangela ama-figures, nxa sikhangela ama-number. Umnotho uyakhula kodwa ukukhula komnotho okunje ngalokho thina siyabe sisithi ayisiyo i-development yikho sikhuluma nge-economic growth kodwa asikhulumi nge-development akukabi le-development lapha elizweni ama-numbers ubaba umthuli ukukhuluma nge-surplus ukuthi usebenzise imali enlutshwane ukwedlula ayithola ngenyanga kodwa unezikweleti eziningi kakhulu sokusitsho ukuthi i-surplus iyabe ingatsho lutho so i-economic growth siyabe sikhangela ama-number kuphela ukuthi ama-numbers lawa ayengezelela yini kumbe uyini owenzakalayo kodwa nxa sesikhangela i-development uthi sibambanise ukukhula kwe-economy le mpilakahle yabantu lokho akukabi khona lapha eZimbabwe.
Lowo ngumnumzana Masimba kuchera ingcwethi ecubungula ezomnotho welizwe. Sixoxela eseHarare. Kwezemidlalo, amantombazana amabili aleminyaka elithumi lanhlanu adlala umdlalo we-tennis akhangelelwe ukuba aza kuyamela ilizwe leZimbabwe kumncintiswano we-Billie Jean King Cup oqala ngomvulo kweLithuania. Intatheli zindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanje usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Uthaliwana Shema uChilo Thanyaradzwa Midzi bakhangelelwe ukuphakama ngomgqibelo belubhekise kweLithuania lapha abazamela khona eleZimbabwe ndawonye lomdlali wakuleli odlala eselizweni laseSouth Africa uValeria Bunu. Ekhuluma lentatheli zindaba zemidlalo ngesikhathi yephatheka kumncintiswano weInternational Tennis Federation South Central owabadlali abaleminyaka engaphansi kwechumi lathobamu nembili yoqhutshelwa edolobheni lakobulawayo, uMidzi uthe ukhangelele ukwenza kuhle khona le kweLithuania.
La kakhulu ngoba amathuba anje atholakala nzima njalo ngikhangelele ukuthi ukuya phatheka kwelemidlalo kusasivulela iminyango eminingi njalo nqa ngiqhubeka ngidlala ngendlela engidlala ngayo ngingazithola sengidlala kusinga laphezulu.
Umncintiswano weBillie Jean King Cup ufana lowe Davis Cup odlalwa ngabesilisa njalo iqembu elimela ilizwe leZimbabwe lincintisa liku Euro Africa Zone Group 3 kusenjalo umdlali wesilisa obekhangelelwe ukwenza kuhle kwimidlalo ye-ITF South Central uEthan Sibanda ugcine ebeka phansi izikhali engasezwa kuhle ngesikhathi edlala lo mdlali waseSouth Africa uYarona Morule kusigaba se-quarter final.
Iqolo lami belibuhlungu so bengayenzi ukuthi ngiqhubekele phambili ukuthi ndidlale benza zilimazamo aqalisa last week Monday ngize ngidlale i-tournament yami yakuqala. Last week yonke vele ngadlala i-tournament ngi-injured so la namuhla bekumele nizame inhlanhla yami kodwa
sikhangele umdlalo wenguqu. Kulimpela viki lemidlalo yesibaya sika Group 1 kuphela kumncintiswano weChibuku Super Cup yona ezadlalwa ngokulandelayo. Kusasa iqembu leHerentals lizadibana leLeyada ngehola lechumi lanye ekuseni, ukuthi emini ngehola lesithathu iqembu leDynamos lizancikilana leHarare City. Ngensonto iqembu lezePC Kariba lizajudulana leCape United ngehola lakuqala emini. Yonke imidlalo izadlalelwa enkundleni National Sports Stadium esigodlweni iHarare. Ngimele Studio 7 ngobulawayo nginguJoseph Njanji.
Uhlelo Woza Friday kuliviki silomculi wengoma zokholo lwesiKristu umeluleki Sibanda odume ngegama lokuthi Give More the Son of God ocula ekobulawayo. Asizweni exoxa lo Ezra Chisa Sibanda we Studio 7.
Hlelo siphakamisa abaculi bakithi abatshiyeneyo njalo becula ingoma ezitshiyeneyo. Namhla siphethe ezekholo silomeluleki moyo yena-ke udabuka ngapha.
Isuka ematopo endaweni yaseSilobini, ngafunda eSilobini eprimary ngaphuma ngo-2010, ngase ngisiza endimeni zokucula ngomnyaka ka-2016, ngazoyenza ingoma A1 isingle ngokusilela kwemali, ngaze ngayathola imali ngomnyaka ka-2017, yikho apho engaphelelisa kwe album lami lonke ngomnyaka ka-2017.
Kele zomculo Give More the Son of God kodwa abalandeli bakhe bambiza amagama atshiyeneyo.
Abaningi bathanda ukumbiza ukuthi inceku kaJehova. Okwamanje ngilama album amabili, eyokuqala ngeka-2017 ethi Siyabathandazela elengoma ezingu-9, kuzobuya i-second album ithi Baba Bakhulule ngeka-2020.
Ukona abamenza hoba nomdlandla ukucula uGive More.
Ngithanda ukulalela kakhulu umculo wensindisi yamaNazaretha kanye lemvuselelo yamakholo. So ngase ngihlangana ke lo Rev M Chuma okhokhela iqembu lemvuselelo yamakholo. Wase nginikeza ke amanye amazwi okunjengisa indlela. Ngase ngisuka kuye ngaya hlangana lo Evans Nyoni, wase ngifundisa ke la ukuthi emculweni enza kanje. Sase senza ingoma ethi Mose Mose. Ngakho ngacula nabo sisi ababili uSindisiwe Sibanda lo Immaculate Sibanda.
Ukimo uthule sicelo kubalaleli siphosele phela isicelo sakho ncike yenkosi
besicela abalesifiso sokusincedisa ngemali zokuthi record esiqhubekele phambili ngalomsebenzi wethu okucula. Bangaxhumana lami enambeni lezi 0716741631. Ku-Instagram ibizo itholakala ngo Give More the Son of God, lapho thola kwa amavidiyo ethu. Ku-Facebook ntholakala ngo-Give More the Son of God. Ngiyabonga kakhulu, libe lokulalela okuhle emsakazweni we-Studio 7.
Kuchisele ncike yenkosi umeluleki Sibanda owazwe ngegama lakhe lokucula Give More the Son of God. Libe nempela sonto ebusisekileyo. Igama lami ngu-Ezra Chisa Sibanda.
Hlelo lwanamhlanje othi sikhangele ebesilazo. uyamemetheka umkhuhlane we-COVID-19 eZimbabwe obulele abantu abane izolo kwathi abangamachumi ayisithupha lane 64 bahlolwe batholakala belegciwane le-coronavirus. Amagqwetha asephanyeke olunye njalo udaba lokuvimba ukuba umahluli omkhulu welizwe uChief Justice Luke Malaba ahlale esikhundleni. Inhlanganiso ezizimeleyo sezizama ukukhanga abantu ukuba bebhalisele ukuvota kukhetho oluza kwenziwa ngomnyaka ka-2023. Silugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo. Ngusithandekile Mhlanga ngikhonapha eWashington DC.